So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 Ntulikazi 2023 ngoPresident Jeremiah and City Machono bakwethu. Endabeni zethu lamhlanje.
We will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Igula lomanyano wamazwe wezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa. Ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni.
Iyabantu bethu selimindle busuku inyamazana lesivele siyazi izaniPF ibethu selangento eziningi ezimbi ezishine ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlele lokho okubi lihlele lokho okubi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobulweni wangezansi emaNdebeleni bakhala ngokwethuselwa kwezakhamizi zemaphandleni. Kuthi ke kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni wokugaqa we-netball eliphatheke komncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iqula lomanyano wamazwe yawezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa. Ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni ngenjongo yokuyabona ukubana ukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi luqhutshwa ngokuthula kanye lokuthi lube ngolukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare, umsekeli womholi wequla leli unkosikazi Bertha Martin Rosenilowich uthe balethemba ukuba eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Uqhubeke ethi bazazama ukuba khona ezabelweni zonke zelizwe kungakhathalekile ukuthi usemadolobheni kumbe emaphandleni.
Not just in cities or in towns, but we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Incitshiko zombusazwe uMnumzana Thembisani Tungakwa uthi ukuba khona kwe-EU elizweni kuzanceda ukuba ukhetho lukhululeke elizweni.
Sebekwazini ukuthi bathi bekhupha umgabe bathi sokule Second Republic. I-Second Republic ngesikhiwa singathi yabizama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqule izinto. Kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo, ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo, kumbeni u-ref webhora. Ma kungaba lokutshontshela. Ngesikhiwa bathi still the elections will be credible maka ukuthi ama-observers avumelana njani.
Owodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bengzela Gumbo uthi ukuba khona kwabo elizweni akusoze kuguqule umumo oselizweni.
Ukuba khona kwama-observers lokungabi khona kwabo eZimbabwe kuyafanana ngenxa yokuthi ungabona i-violence ingayenzakali kabe isitho ukuthi idivelela kunjani election le uyirane kahle. Oma observers lawa amonit aya observe. So abala inyuthi njoba ngalenze emuntwini. So ngabona kungela virus yakutshengisa ukuthi idivelele nakadevele jonge ukurana ngezindlela ezingaso violence.
Abe EU bathi babheke ngelihlo lokhozi lokho okwenzakala emtitwandaba lapho amalunga amabandla aphikisayo alokhu ephikisa ukuvinja kwawo. Ukuphatheka kukhetho lolonyaka ukuza kwe-EU eZimbabwe kwenzakala ngesikhathi amabandla aphikisayo ekhala ngesimo esibi sombusazwe lapho athi akenelisi ukukhankasa ekhululekile amalunga amabandla la eqhubeka esethuselwa ngezinye zezikhathi betshaywa kumbe ukubotshwa lokuhlukuluzwa ngamapolisa. Abe EU bathi bazakhipha umbiko wabo ngekhetho lwalonyaka ngemva kwensuku ezimbili impumelelo yokhetho isiyethulwe. Baphinde bathi baza kutsho okuningi ngokhetho ngemva kwamaviki amabili besithi kabasoze bakhulume ngokwenzakala elizweni ukhetho lungakedluli. Inani lequla labe EU lakhuphuka ngamalunga afike kuliviki amanye amalunga afika mhla wokhetho ukuze bagcine sebelikhulu lamachumi amahlanu 150. Amazwe angaba ngamachumi amabili asikhombisa akumanyana we-EU le asebenza le-Canada, Norway, Switzerland lamanye ukuzobona ukhetho lweZimbabwe liqhutshwa. Ngomnyaka ka-2002 iZimbabwe yaxotsha wayengumholi wequla ele-EU elezwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa umnumzana Pierre Scott wakwele Sweden esethethwa umlandu wokungahloniphi ilizwe. Lokhu kwadala ukuthi i-EU igcine isethesa izijezo zomnotho. Enye inkokheli kahulumende eleZimbabwe linxuswe amazwe angamachumi ayisithupha lane kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalungiselelo okhetho lwalonyaka aqhubekela phambili eZimbabwe. Kuluthuli bayakhankasa bedinga usekelo lokuvotelwa abamabandla ezombusazwe ayeneliseyo ukubhalisa amalunga awo azancintisa kukhetho lokamhla ka-23 Ncwabakazi lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli welizwe. Lokhu bakwenza ngokuhambela abantu emizini yabo lokwenza imihlangano emikhulu yamarali ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Abebandla leZANU-PF ngempelasonto baseNkayi eMathebeleland North emhlanganweni omkhulu okhangelelwe ukukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa labo bazabe besenkundleni eRudaka Stadium eseMarondera eMashonaland East. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobulweni wangezansi yemandebeleti bakhala ngokwethuselwa kwezakhamizi zemabandleni lapho kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Inkokheli yomdabu ibikwe isebenzelana labebandla leZANU-PF besethusela uZulu emaphandleni ngokubatshela ukuthi bazavota bengaphansi kwabo okuzadala ukuthi babekwazi ukuthi uZulu uvotele bani. Umnumzana Petros Mgwena isakhamuzi seMadali Village eKwandastawutse uthi phezu kokuhlukunezwa kwabantu sokule nkethe yabetshabi lapho kusabiwa impahla evela kurhulumente.
Bayethusela abantu bale nkethe abatshabi besiphisamende bashiya labo bangasibo ebandla leZANU-PF besipha amakhuba athiwa nikwe abadala lesamente sona leso bakhetha bapha amankazana abo bethusela imemba se-CC lansi amanye amabandla ngaphandle leZANU-PF ngoba bona bangama-chairperson amasela njalo bephula isisekelo sembuso chapter 15.
Umnumzana Victor Spanda olilunga lezaphu njalo ezancintisa ukhetho luzayo lwamakhansila kwa-17 eManama uthi bandla lakhe livinje ukuqhuba umhlangano wale matobo neviki edluleyo ngezizathu ezingacacanga.
Mhla ka-22 July besilerali ezaphu actually it was a public meeting ematobo amapholisa avimbile ukuthi khona irali iqhubeke umhlangano uqhubeke baletha izizathu ezinye ezingazwisisekiyo ukuthi khona sebeqala ukubuza impahla zabantu ukuthi khona ubani ebegqoke njani, isecurity yena ebegqoke njani,
izikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ezansi eMandebeleni uMnumzana Ntano Ndlela uthi lanxa ungakabi lodlame kulesi sabelo uzulu emaphandleni uhleze setuselwa
iyabantu bethusela iminde busuku inyamazana lesivele siyazi izani PF ibethusela into eziningi ezimbi ezishine ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlole lokho okubi lihlele lokho okubi kodwa hayi abantu baqhubekela phambili bebekezela bekhangelele inguquko umumo okhona lapha ulokuthakazelela ikusasa entsha engahlihlele abantu bezimbabwe engahlihlele abantwana bemadebeni south nxa bangavotela inguquko
umnumzana malaki nkomo oyisikhulumeli sebandla lezanu PF ezansi emandebeleni uthi umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho uqhubeka kakuhle njalo kungamanga ukuthi abebandla lakhe basebenzisa inkokheli yomdabo ukwedusela izakhamizi
angaboni kumbe ukuzwa udlakela kwezinye indawo abantu bazikhambenela kuhle bazihambela kuhle bazikhulumela kuhle akula oyethusela omunye singazi maybe kungaba lapha nalaphana abantu bezikhulumela ngobulutshwana babo kodwa uma sikhangela ukuthi abantu bayakhankasa umuntu wonke ukhankaswa ngendlela ayokhankasa ngendlela ayifunayo embonani lokhu kungaba yikukhuluma nje kwabantu abakwazi ukubana sebezanqotshwa babesebezama ukuthi badinge ukusola obunye ubukhokheli obungabe bukhona
ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa mhlazi ma23 unyanga ezayo kancwabakazi lapho uzulu azavotela amakhansila amalungu edale lephalamende kanye lomongameli ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
Okwamanje ke sesingena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami ozithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubeka ngokucubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Sixoxa labesifazana abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla ehlukeneyo. Asizweni ukuthi silawuphi umhlonitshwa lamhla.
Ukuqala ngizazitho igama lami nguDunyiswa Ngwenya esami sibongo singesako majola ngingumhlali wenketha 7 kuward 24 ngihlale khona kusukela ngo-1988 ngumhlali omdala sibili ngikhankasa kakuhle kuward 24 ivandla lami engikhankasa ngikulo ngelezaphu unina wamaphathi wonke ngikhankasa kuba ngukhansila nje ngokuba kuningi okufanele abantu bakunanzelele bakulungise nxa sincedisana hayi ukuthi mina ngibapha lokho kodwa bona batho okuswelakalayo mina ngibe yisithunywa bengisebenza njengombalisi ngingakangeni kulokhu ngiqalise ukubalisa ngisemaphandleni ngangena kobulawayo ngafundisa ezikolweni ezithiyeneyo ngaretire ngisesikolo semanondwane kungakho-ke ngisithi mina i-proven record iseduze khona lapha ewadini isikolo sami yimanondwane ngisebenzile njalo lama-organization amanye athiyeneyo ngikhangelele labantwana njalo ama-orphans laba-vulnerable ngingu-child protection ngingu-chairperson we-child protection ngasebenza lamanye ama-organization world vision contact kungakho ngithembe ukuthi hhayi umphakathi sisebenze kuhle ndawonye sizazwisisana ekusebenzeni kwethu olutsha oluningi into engikhuluma lalo beluzwisisa ngalokho ebengikhuluma ngakho hhayi kabadala abaningi ngoba izeli zapho bayayazi lanxa bebefuna ungani bayayigqibela beyenze ngani kayikho abanye bekhuluma kungathi yinto ebivele ilokhu iphakathi kwezanu hhayi sike sichasisile ukuthi izanu layo imiyodwa izapho imiyodwa i-unitary code kwadlula lokhu ngaleso sikhathi okwakuyiso sona hayi kuba ngumama uvele kunzima nxa sikhangelelane lezipolitiki balutshwane abamayo bakubuzwisise kodwa ngalesi sikhathi baqalile abantu ukuzwisisa ukuthi sonke silamalungelo ukukhankasa simele abantu endaweni zethu njengoba ngikuwadi 24 obengiwadi 25 ngiyaphinda nje into eqakathekileyo ukuthi kube le training yama-skills kwabatsha so ngaleyo ndlela kumele sithi revive ama-youth centers for skills training omama bayadinga okuningi abafanele bakufunde lapho sikhathi esiningi baba sezindlini besebenza kwendlini kodwa kukhona abakuswelayo babe ukuthi labo babe empowered kufanele kube le ndawo lapho abahlangana khona bafunde sifundisane lawo besitho abakuswelayo ukuze singikuthwale ngikuse lapho kufanele kuye khona bese sikhangela lamanzi ubulawayo akalamani njalo kufanele kwakhiwa amadamu nxa kukhula ipopulation sibaningi amadamu lawo fanele angezelelwe edolobheni izikolo i-council ibivele yakhele izikolo kodwa osokumangalisa ukuthi izikolo khathesi azisela lutho azisela amabhentshi azisela amabhuku akusekho kwakuvele kukhona kukhona isikhathi sokuthi kulamsetshenzanyanyana eyenziwayo ewadini kumele ibe yimisebenzi ekukhangelwe ukuthi wonke umuntu ongumhlali waleyo ndawo uyathola ithuba lokuthi aqhatshwe laye asebenze kungabi ngani kuqhatshwa ngokuthi ungubani okabani ungubani okukhangelela ukuthandana lobani hhatshi izinto ezazingivele ezinye zakhansili
zikhona yini ingxaki osuke wadibana lazo lapho ukhankasa
angingahlangani lodlakela ekukhankaseni kwami la maphetshana ami hayi angingatholi adakiliweyo ngisabonga kumphakathi lapho ukuthi hayi kukhanya kulokusebenziselana kuhle
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dunyiswa Ngwenya uMajola oncintisa ukhetho lokudinga ukhansela kaward 24 enketha kobulawayo emele ibandla lezaphu asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sikhuluma labesifazana abazancintisa ukhetho oluzayo abavela kumabandla ehlukeneyo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
ephuma ke enkundleni yethu uSithandekile Mhlanga udedela kuChris Gandhi yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
ngali tshona njani izolukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victrice Mathuthu olwela ilungelo labesifazane okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga msakazi ngiyabingelela ehlelweni lakho kuwe labalaleli bohlelo
siyabona ukubana abesifazane balutshwana kakhulu abancintisayo ukubona njani wena khona
njengomuntu ongumama ngiyakunanzelela kakhulu lami ukuthi abantu besifazane balutshwana kakhulu abangenelelo lukhetho siyazi ukuthi lakudala bekuthi lokho kuthiwa omama ngabantu bekuthi behlale phansi ekhitshini kondla izimuli bebhekelela obaba labantwana indaba zepolitiki lezi bezingasizo zabomama kangapho yebo balutshwane bona kodwa inani labo liyalikhula angeke sithi selenele ngoba lisesephansi kakhulu kodwa inani lakhona liyakhula kuhle futhi kuyajabulisa ukubona omama bona ababakhona bengenelile ekhethweni esethemba ukuthi ukungenela kwalaba laba balutshwane kuzakhuthaza laba abalokhu bedonsele emuva besesaba ukuthi bazibandakanye kulezi ezombusazwe ukuthi labo babona ukuthi hayi njengabantu abangomama kuyangeneka laphana bayakwazi ukuthi labo bangenelele ukhetho bengathi ngoba ukukhetha kuphela labo bangene kulabo abakhethwayo esithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi sizawubona omama begqugquzeleka ukuthi bangenele ukhetho
ngokubona kwakho kungabe kubangelwa yini lokho
msakazi mina ngiyathemba ngilethembe likhulu 100% ukuthi nxa omama benganikezwa lezi zikhundla eziphezulu loba sona esikamongameli ngokwaso singabona ujintsho olukhulu elizweni lethu loba nje eAfrica yonke nje makungabe kunikeze omama izikhundla sokuba ngomongameli singabona ushintsho olukhulu khumbula ukuthi omama vele kusegazini labo ukuthi abakwazi ukuphatha abakwazi ukuphatha imizi baphatha abantwana baze bephathe labo babo emizini yabo lapha baqhamba amakhangela izifuyo akhangela abantwana akhangela yonke into lapha ekhaya into kodwa yonke ifihleleke so okungehlula ukuthi umama aphathe ilizwe kuyini lokho kwathi mhlo sibona kubusa abantu bangobaba akaze nje umuntu wesifazana anikeze ithuba lokuthi ake angene sibone ukuthi yini engenziwa ngabantu besifazana izikhathi sezintshile manje lento futhi kumele iqale emaqenjini khona lapha emaqenjini nalawa ezombusazona la ama political parties abantu nxa kukhethwa umuntu ozoyamela iqembu kwesuka mongameli isihlalo babe bakhethe umama esuka emaqenjini nalawa ezombusazona i-political party ikhethe umuntu ongumama imhambise laphana ayoncintisana labanye abancintisela isihlalo sikamongameli simbone umuntu ongumama ekhona laphana abantu bamvotele kuke kuhlale umama esihlalweni sikamongameli ngiyathemba mina ngilesiqiniseko sokuthi singabona utshintsho olukhulu kakhulu ekubusweni kwelizwe kulokho esikubonayo umama akanikeze ithuba nje esikhundleni sona esikakhulu esikhundleni sona sikamongameli ke sibone kuhlezi umuntu ongumama mpela kuleso sihlalo
khona ukubangela ukuthi abanye abesifazane bengaxhasi abanye babo kungakubangelwa yini
umsakazi mina ngowami umbono nouhambe senguhambile ngabona emsezikhathini eziningi abantu bangomama baqashaniswa ngobaba yikho nje kuhlala kuzokalukuthi umama bodwa nje abaxhasani uyazi ukuthi kuye kuthiwe emhlabeni abantu besifazane baningi okudlula abantu besilisa ngiyazi ukuthi futhi lakhonapho emaqenjini ezombusazwe kuma-political parties amalunga ama-political parties maningi abesifazana okudlula abesilisa loba nje kusekuthi nxa sokukhethwa besilisa kube yibo abamela amaqembu abezindaweni ezithile kwakodwa abesifazane babaningi bona abesilisa abakhethwayo befake ezikhundleni ezithile bavotelwa yibo abesifazane singajabulela kakhulu ukubona abesifazane beke bamela khana bethi thina umuntu wesilisa ngeke simvotele sizovotela lo owesifazane abantu besifazane befunda ukuthi omunye umuntu wesifazane uyalungiswa umphele ubeke kahle ekhanda yikho lokho esikuthiwe kulesitho sesilungu esithi you fix another woman's abantu bangomama sibabone belungisana imiqhele lesemakhanda bengahlekani beneyisani bathembane ukuthi nxa befaka umuntu wesifazane esikhundleni bazabe bezenzela labo kungathiwa nxa kuthiwa kuvotela umuntu wesifazane omunye azwakale kuthi hayi mina ngeke ngize ngibuswe ngoba nguzibani ngoba engumuntu wesifazane abantu bangomama kakhulu abanye balalokho basalaleyo nkolelo yokuthi umuntu wesilisa engabusa ngcono umuntu wesilisa engenza ngcono okudlula umuntu wesifazane abomama kumele bafunde ukuthi balekelelane njalo siyazi ukuthi ungalekelelani kwabo kusukela nje ezintweni ezincane nje ezokuthi omama bayilokweyisana balokuthi hayi lo angeke ngimkhethe ngobunje kodwa uma singafundisana ukuthi omama sibesitheni nxa kukhethwa noma eqenjini le-politics leyo sithi namhlanje sikhetha thina umuntu ongumama eqenjini lethu sifunayo simela phezulu omama bonke bayekele ukuvotela obaba basapote lo muntu ongumama singabona utshintsho olukhulu kakhulu omama bafunde ukuthi balekelelane
lo-ke bekungolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilali
kwabasanda kusixhumazi ngumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America esisakaza sise-Washington DC Kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni wokugaqa i-netball eliphathekile kumncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba okungumncintiswano oqhutshelwa kwele South Africa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi James linqotshwe nge-86-30 ngele-Australia ngolwesihlanu emdlalweni walo wakuqala wathi namhla ekuseni lithaywa nge-52-48 ngele-Fiji emdlalweni walo wesibili. Intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi sekungenzakala ukuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yesibaya sikagroup A lingazange linqobe.
Kuzamele iqembu leZimbabwe lidonse gadalala ukuze linqobe lethonga kusasa kodwa amathuba akhona vele mancane.
Ocubungula ezemidlalo uThandiwe Moyo uthi bekuvele kuza kuba yisimanga ukuba iqembu leZimbabwe lenze kuhle kulomncintiswano.
Sikhangele indlela abalungiselele ngayo, sihle sibone ukuthi bekungahambanga kuhle emalungiseleleni abo ukuthi behambe bedlala.
Kulamaqembu alithumi lesithupha afakwe kuzibayezine kulomncintiswano, njalo lawa azaphutha esendaweni ezintathu eziphezulu kwesibaya sikagroup A lesikagroup B, azabomba isibaya esitsha esikagroup F. Lawa azaphutha esendaweni ezintathu kwesibaya sikagroup C, lako group D azabomba isibaya esitsha esikagroup G. Amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane kwesibaya sikagroup F logroup G azadlulela kusigaba esilandelayo kwesincintiswano esesemifinal, ukuthi azaphumelela lapho ahlangane kufinal. Lawo maqembu azaphutha esemsileni kusibaya ezithi group A, B lo C kanye lo D, bona azabumba isibaya sikagroup E, lapho ayeselwisa khona ukungabiyiwa amazaphutha esemsileni ekupheleni komncintiswano, ngoba kuzamele kucace ukuba amaqembu aminjani kusukela kwelinqobileyo ukuze kufike kweliphutha elisemsileni. Sikhangele umdlalo wenguqu. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi bakhangelele umdlalo onzima ngesonto, lapho abazavakatshela khona iqembu lenkezi Platinum Stars, lona bathikilisana lalo phezu kwengalane yemiklomelo kwesigaba seCasalaga Premier Soccer League.
Abafana balungiselele belamadlabuzane, ngoba siyakwazi phela ukuba umdlalo esilandayo uyabe ungekho lula njengoba sidlala leqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo.
Iqembu lenkezi Platinum Stars lele-Highlanders azadlalela enkundleni eBaobab kusasa ngesonto, ikanti imidlalo ebikhona namhla iphele kanje. Iqembu leChicken linqobele wange nge-2-1 ngaseluveve. Iqembu leManyika Diamonds libhaqabulele Bulawayo Chiefs nge-3-1 ngaseKibo. Iqembu leZPC Kariba linqobele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga seNyamunga. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngeleShisham ngaseMandaba. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leBlack Rhinos lizadlala leleZimbabwe ngaseBata. Iqembu leDynamos lizancikilana leleYada ngaseBarber Fields. Iqembu leTriangle lizemukela leGreenfield ngaseKibo, kuthi eleHerentals lizadlala leleCape United ngaseMandaba. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silo MacLeod Svanda, insizwa edabuka eCholocho kodwa ihlabela ekwele South Africa. Nansi ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ngelalade lalo lakhe elitsha.
Umculo ngiqale ngo-2015, but bengisebenza lamanye amaqembu ngingakabi lelami. Ama-albhamu esenginawo ayi-2. Ngaqala ngadlala Chova Chova, igama lebhendi ngayibiza ngathi isikhokho zasezwayo. Leli elamanje elilengoma le elithi Uthandeka, i-albhamu futhi elesibizo ngayibiza ngokuthi ngama-double decker traditional dance. So ngiyafisa kakhulu ukuthi ngathola iziponsa, ngithola ama-manager ukuze ngincediseke emculweni wami, ngoba ngingumuntu ohleli e-creator and music, ambhekelelanga ukuthi ngitshaye umusic oyi-1.
Kubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngabe abalandeli bangalandelela kakhulu umculo wami, ngoba ngumuntu othanda umculo vele kakhulu engikhule vele ngiwenza. Ngithola sesikolweni ngafunda nje izimo, ngoba umusic vele wawungihlupha kakhulu. So ngiyacela ukuthi abalandeli belandelele kakhulu iy'ngoma zami. And then into engiyenzayo mina vele kahle kahle, ama-group engiwalidayo asey-2, i-music engafaniyo, i-rumba nalei samba kanga isa maskandi sayini so ngiyathanda ukuthi ngithathe lokhwala lokhanga ngale lampa ngaphala ngapha ngihlane sekube into eyi-1.
Ngilethe mbali ukhozisile umculo kaMdawini uMacLeod Sibanda akathi sinika lona lapho ixoxa lo ntungameli inkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mirara.